So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sebelithumi abantu asebetholakalele egcikwane le-coronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo nale ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Lokhu kuqalisa lockdown kunenga kakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare, kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo nale ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, lokuthi izaphuma nini, lokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Ye, Nomzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini. Bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla. Kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiya emlonyeni ukuze baphile, akunamali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose yamabili asesele. So abantu baloke bekhala silokhu mangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokishini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni wabantu omnyama. Kubangela ukuthi-ke impuphu igcine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabi yehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikweze kabili nje ngumzekelo sokuthi bayimele bayithengise nge 70 pound kodwa igcina isikubo 140 pound usiya ku 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumeni yakhala kakhulu abantu abanye sibuze ukuthi ngabe kungcono ke abantu bazithenge bazithengele umumbu eGMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu balake bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo so kungathiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khonapho koBulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye balokhu besithi basalungisa amabizo kabakahafaki emthineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sesibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besithumele kuba njengenhlanganiso kodwa hambe sisahambisile amalungelo kekubuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlala ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so singaze siyathola imali sithenge sikuthenga sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesitshiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini kuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapho abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu belethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhotabhota sibila khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzela ukuthi isinqumo lesi sathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzame lilizwe lihle livale. So ngokunjalo ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo? Kungabe kule yinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le lockdown yayona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala ukube besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siye nqabe i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu ezethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abengasafanani lakuqala nxa kade engakabanjwa. So sibabonile abantu bepakitshwe emarolini laphana besiyafakwa e-centrali langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona abantu okumele bakunanzelele ukuthi kade siku lockdown. Nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlale endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into eyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force. but thina sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthi kwenziwe minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kahlonitshwe ngenxa ukuthi the moment seba crowd one down sokudefeat the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapolisa nxa sithi abambe abantu bananzele kakhulu social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment beba crowd one down kusuka kube le problem. Ama fines nxa abantu kuyukuthi bebefindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi losikazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinda abuyele endaweni ethize. Kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapolisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kawukwazi ukuthi omunye uyabe egula lo munye angakhuliyo mbani. Khonokana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapolisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo. Most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngekhaya uyabungaselayo. Akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ekhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwecoronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane lecoronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane lecoronavirus.
Yebo 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 mthoka komuhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela ngolwethi bibili maviki onke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungena imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke akuhlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezivalisa amabhanga sokuthi abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uzulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabukakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idluliselwe phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezithiyeneyo ezivalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Okwa manje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Salibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwaMagoma Village Ward 9 Makholela Plumtree kulilima West. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima. Ubuzima esilawo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kweSouth Africa. Zonke izinto sizithole eSouth Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo. Asila mali, asila kudla, noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesi thule esike simangalisayo singazi ukuthi noma kuthiwa sihlale endlini, sihlale endlini sidle. Akulanto esizayidla, akula mali esizayithola. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu. Ngibhanda mina.
Sanibonani madoda, sanibonani bawo labo dadewethu linjani khona ngapho Studio 7. Hayi thina se-right. Kodwa sesibulawa nje kulala, ujeka, ngoba sivalele. ESouth Africa ngempela lapho engikhona mina. Awuphuma ngibantu beyogcwala beyofuna ukudla. Amasotsha abeselapha akhahlela kumelaka abafuni abantu banjani. Bavuthane kurobanini. So hayi mina manje ngoba ngiyathanda vele ngihlezi endlini. Ngihlezi endlini. Sesowethu ngibo lapho engihlala khona. Siyabona umpofu.
Yebo yebo ku Studio 7 linjani? Lo ngumisti mhlanga, Cloud mhlanga lapho kobulawayo. Eyi asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indaba yamanzi lapho kobulawayo. Akulamanzi and ama-lockdown lawa khona kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, pupu yadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabele umkhuhlane nje wenza udlule bakithi, ngoba lapho eZimbabwe vele sekunzimele. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi Studio 7, ngomlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lilandele amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabonisa indawo yasicabanga. Kodwa ngikhala ngamabutho namapholisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezi zinqumo babe locuku. Yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazabe bahloniphe ilungelo lomuntu labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa. Mhlawumbe inkantolo yekuma enkantolo abezocala kumbe ifayini bekwenziwayo. Kunokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni belimaze abantu, beshaya abantu, benze yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde mina ekhaya. Ika awuthi into bazaze bafunde mina ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho uyahambe ecourt. Ecourt yiyo ezomgweba ngaleso sikhathi. Kulalokho abakwenzayo abantu bathatha umthetho bawufaka ezandleni abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abehlayo ngaleya ndlela enjalo. Akazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabanga mhlawumbe ihamba nomnumzane umkabe, kodwa hey ngiyakubona lalo indoda u-Emmerson Mnangagwa ewupresidenti khona njengamanje iyaphambili le nto. Sise problem enkulu kakhulu ngesimo sokunga ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelungelo. Bona uma ukuthi umuntu uwonile kahambe ecourt ayemiswa phambi ecourt yenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo nothi bona ukuthi ebelimaza lishaya abantu beza yonkile into embi engabonisi ukuthi singabantu, kodwa silodlame nje singabantu nje abaziwa ukuthi Zimbabwe lizwe lodlame. Akukho kahle mani kwam emehlelo amanye amazwe. Ngiyabona
mna ngumisa Swanda. Into engiyibone lapha eJombe, lapha eZimbabwe eJombe, ngifike emavenkeleni lapha emashi. But ngiyobona lapha into enkingeke lapha manje yikubana abantu noma past 6 bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. but I want to those people, I want to try the right police number regular. I want to be a police law, Bangas Villa, Kadilas Villanga, Golapo, Nislinga, Monogutai, I seek mentally coronavirus, you know, I'm a police, a hamba, a child, even as Villanga, then. I want to have a power. Whatever I have a power, I want to have a power. Nyan Kanela Pana, a Vanchai, but a Wona without protection, Wuti, a Wangiens into an Evaluatim Nang Fanuti, nothing is much in Fanuti near a court. Love and then we let a snook. Snooker Lena, if we let a rumble sound tear. So Wuti. Night, not a chat wound. We're still out. Kushuti wona iwa funyelo yini kumbe tina isisizo na system kusale kumbe yona wona iwa mkusale ngoba wona bazi nazi uyuba dlala lento leyo ukuthi wona bayenze into yena leyo ukuthi wona babe buthana bebuya le motor wegcwele truck bebuye bezochitha abantu then bebuthana begcala isinuka. So lokho akungiphathi kahle, akwazi ukuthi igovernment ithini ngakho.
Ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Ke sikhangele ezivela kweleMelika. Sebesedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kweleMelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele ukuqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezivalisa izikolo, imisebenzi lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe leMelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi ama sporting activities, ama church, anything nje ukuhlangana khona abantu, anything ukuhlangana khona abantu. Ukuthi awufunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento naleyo coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani, sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho lokho ngiyabona kube jikelele kodwa sokuyafuna ukuthi wadinga sibili wadingisise kodwa hayi kuyasweleka sibili ashoda sibili ya.
Kahle kahle kanti vele amaphepha wona la asetshenziswani?
Ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzi esambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele kanti leli lilizwe eliphucukileyo, akula ma-newspaper, akula here. So lilizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle. Futhi njengoba kulama-flu futhi angithi uyabona ibaba besilamakhala njalo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
I was traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, behold, I come quickly to pay every man according to the work that he has done.
Ingoma emnandi, ingoma yeCulture isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingasithinta ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle.